kati sendaba ku VOA Ndebele.
Siyalamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 Ntulikazi 2019. Olamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungakhangela ke ngibonani inkulumo azilampumela njalo singalampumela akulanto engabahambeka ukuthi inkulumo leziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu kuze kuluncedo kumkhono wethu.
Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bednico Bebe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamazwe amabandla aphikisayo agoqela elakhe ngelezano PF yikudlala nje ngesikhathi.
Thina eyeside teachers college siqakathekisa ukufundisa ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde ukucina ngabo.
Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukukhetha umsebenzi abangayenza sebegqibe izifundo wokuqala we-Career Guidance Expo obuthanise izifundo eziningi bezizodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza. Ubunzima bomumo wezomnotho elizweni sobamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakubulawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bednico Bebe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphikisayo agoqela elakhe lelezano PF yikudlala nje ngesikhathi. Inkulumo lezi zisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla la kunyanga ezedluleyo ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lokubhidlika komnotho osokulethele uzulu weZimbabwe ukuhlupheka okukhulu. UBebe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi inkulumo lezi kaziyindawo njalo uthi akukho ukuzimisela kukaMnangagwa lebandla lakhe.
Well, engingakutsho kubalaleli ukuthi sengilesikhathi ngingazi-attendi kumbe ngithi ngingaphatheki emhlanganweni yakhona. Njengoba nje ngingaphatheki emhlanganweni yakhona sengingomunye lami okhangela bese ngizibuza kaningi ukuthi kambe lezi nkulumo zikhiphani kumbe ngithi ziphuma zile mpumela bani. Ungakhangela ke ngibonani inkulumo azilampumela njalo zingalampumela akulanto engabahambeka ukuthi inkulumo leziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu kumbe kuluncedo kumkhono wezizwe. Khathesi khathesi nje malanga adlulileyo siboneke uMinister of Finance esenza i-announcement njalo i-announcement yangikhona leyo ayenzayo azange ke ngiyibone ifakwa-ke isiba ngenye agenda kumbe ngithi ngenye yezinkulumo ezikhulunyiswanayo lapho okukhulunywa khona. Kubonakala nje kusenziwa ama-decisions. So ngezinye indlela-ke inkulumo lezo zingathiwa zinkulumo ezikhona ngoba abantu bayahlangana kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi sikuvume ukuthi-ke bayahlangana kodwa inkulumo lezo kazikhiphi lutho kwamanje.
Kuyini okuhluphayo kahle kahle Bebe?
Ngibone ngani ke i-bureaucracy ngithi nje ukuthi izinto okufanele zenziwe zilandela ukuthi siyaqala ngokwenza lokhu silandele ngalokhu silandele lokhu yikho okwenza ukuthi kungabi lempumela enkulumo ekhona. Ngoba sonke isikhathi nxa kuhlalwa kuyabe lokhu kusenziwa lokhana ngesilungu okuthiwa yi-planning. Kulokho kuplanwa ukuthi siza kwenza ukuthi kodwa-ke ukuthi kwenzakale khonokho okuplanwayo kakukwenzakale kwamanje.
Ukuzimisela elilakho njengamabandla aphikisayo kulezi nkulumo, ungathi kukhona liyakubona yini kubandla elibusayo elezanu PF?
Umbono wami-ke engingakutshelana njalo ngibona ngani uyo oliqhinga njalo oba njengomuntu wonke eZimbabwe, izanu PF kayizimiselanga ekwenzayo nje yilokhana ukuthi itshengise umhlaba ukuthi hhayi thina siyababiza abamabandla aphikisayo ukuthi sikhulume labo kodwa okusala eqinisweni ukuthi-ke izanu PF ngumbono wami kayizimiselanga ukuthi.
Ngamanye amazwi baba Bebe uthi inkulumo lezi kaziyindawo ikudlala nje ngesikhathi.
Ngombono wami sibili ngibona ngani inkulumo lezi kudlala ngesikhathi ngoba abantu lokhu behawula besiya phambili njalo abakanikwa ke lalo kwesilungiswa ihope ukuthi babe lehope ukuthi hayi lanxa singakaboni into kodwa kukhona okwenzakalayo kangiziboni lezo nkulumo zinika abantu yona.
Umnumzana Pete Nico Pepe ngumgcini sihlalo webandla leMDCT ubexoxwa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumele sezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo ngalolu daba. Umkhokeli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa yena wavele wala ukuphatheka kulezi nkulumo esithi akamnanzi njengomongameli welizwe uMnangagwa. UChamisa uthi ufuna inkulumo zibe khona phakathi kweMDC yakhe kuphela lebandla lezanu PF njalo uthi kumele zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo hathi yena uMnangagwa. Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukhetha imisebenzi abangayenza lapho sebegqibe izifundo wakuqala owe-Career Guidance Expo ubuthanise izifundo eziningi ebezodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza, imisebenzi etholakalayo kanye lokuthi bangasungula amabhizimusi kanjani uba baziphilise kulandela izifundo zabo. Lo mbukiso ukhanye ukhange abasakhulayo, izifundi, osomabhizimusi, amakolishi lamayunivesithi aweZimbabwe abakhanye bewuthakazelela. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eqala ngengxoxo ayenze loNkosazana Madikizela Jamela wekolishi leHillside Teachers College othi kuyajabulisa ukubona izifundi zize ngobuningi embukisweni lo ukuze zisisise ngekolishi labo.
Ngoba isifundiso abazasithatha ngokuthanda kwabo yiso esizabaphilisa kuhle. Ngakho thina eHillside Teachers College siqakathekisa ukufundisa ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde ukucina ngapi.
Leli college lifundisa izifundi ezifisa ukuba ngababalisi esikoleni zesecondary likwe Bulawayo. Njalo lisamukela abaphumeleleke kuzifundo ze O level kumbe ama A levels. Unkosikazi Ona Murisa we college le Women's University in Africa uthi i college lakhe lihambelana lendikimba yalumbukiso ethi Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship, the future for our youth. Ekhuthaza izifundo ze science.
Silama sciences ahlanganisela ama computer sciences, information systems, ama agricultural science. Abe sikhuluma sibili bathanda ukuza ukuthi lithatha bonke yini omama labo baba. Yes, ngabe ngabona ibizo le university yikho abasibuza khona.
Umanjinela Christina Moyo wekolishi elitholakala eNkabazwe eleKwekwe Polytechnic uthi ikolishi lakhe ligqila kwezokuthola ulwazi lwama skills okuthiya umuntu esenelisa ukusebenzisa izandla zakhe elungisa okuthile.
Nxa sikhuluma ngabo le engineering liyazi ukuthi ilizwe lethu ikakhulu kathesi ama skills awasekho ukuthi industry yethu iqhubeke phambili ukube le nguquko esifuna elizweni lethu. So nxa besiza yithi lapha sabatshela ukuthi imfundo akathekile.
Lo mbukiso phela namhlanje ubuthanise abenhlanganiso ezijiyeneyo, izifundi, abasakhulayo, osomabhizimusi, amakolishi afana leBindura University of Science and Technology, Chinoy University, Hillside Teachers College, Mutare Teachers College, laba makampani akoqela iEconet Wireless, abe National Parks and Wildlife, Africom, Empower Bank, Medicines Control Authority of Zimbabwe, lamanyamane nginengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangeleke eziphuthumayo eziphume kumaphephandaba lasemisakazweni etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile ngokuqonga kwenani labomama abalahlekelwa ngumphefumulo bebeletha. Ekhuthaza ukuthi kwengezwe imali eyabelwa uhlangothi lwababelethisayo. kuchola amazwi kunanzwa ilanga le World Population Day evula njalo kusemthethweni iklinika eTariro Clinic and Youth Center emzinwe Hopley eHarare. Kuthi ke abantu abanengi bathi kuvalwa kwamandla kagetsi yebo kubangelwa yikwehla kwamanzi eKaripa, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe lokuguga kwemichina, kodwa udubo olukhulu ngolwenkohlakalo kuziphatha amandla zenkampani kagetsi eyezesa Holdings. Lolu daba luphume kuZimbabwe Independence. Amalunga edalele Senate kwelemelika wonke angamashumi amabili lanhlana wesifazana asayine incwadi yokunxusa abadlali beqembu lenguqu yabesifazana elinqobe lathatha inkezo yamazwe omhlaba eye World Cup ngemva kokunqoba eNetherlands ngesonto. Abadlali laba banxuswe edalele ePhalamende ngesikhathi belwisa ukuthi bahlawulwe yokufana labadlali besilisa okuyimpi asebeleminyaka beyilwa. Abesifazane bathenjiswa ukuhlawulwa inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye yamadola $250,000, ikanti ke abesilisa babethenjiswe amadola edlula isigidi $1.1 million lapho nxa bethe banqoba bathatha inkezo ye-World Cup. Leli qembu lamukelwe ngenjabulo enkulu lapho liphindela ekhaya izolo edolobheni kuThanyi. Edolobheni leNew York City, abantu balayinela imigwaqo yeManhattan besamukela amaqhawe emkhosini obulomeya walelo dolobho, umnumzana Bill de Blasio kanye losibalukhulu wesabelo seNew York uGovernor Andrew Cuomo, abaveze usekelo lwabo lokuthi abadlali besifazane labo bahlawule okufana labesilisa. Isizalwane seZimbabwe esiseNew York, unkosikazi Zoliwe Zulu, ubekhona emcimbini lo. Njalo sibe lethuba lokuxoxa laye ngalesi sehlakalo.
Basenze saba proud sibili ukuthi ukhanye ukuthi abafazi asincindezeleni.
Kodwa olokhu kulokukhalakhala ukuthi emalini lapha esambeni.
Ha, indaba yemali ibusungu lezi, indaba yemali angazi ukuthi kuhanjiswa njani, kodwa mina ngombono wami mbona zathi akulunganga abakwenzayo. Ngambi ukuthi abafazi bengathi belethi sebewini World Cup okwesine. Bathenjisa ukuthi umuntu ngamunye ngamunye uyaphiwa i-$250,000. But ukuthi ngathiwa kade ungamadoda, amadoda nxa kuukuthi ngabe bawinile bebebe bephiwe $1.1 million. Yona le igephu likhangela ukuthi inkulu kangakanani. It does not fair. Yikuncindezela omunye umuntu, and yet bancindezela abantu abalethi ukukhanya elizweni, abalethi impucuko, abalethi imali, abafake ilizwe endaweni ephezulu. Akumnandi sibili.
Kodwa ke phela labo abangafuni ukubabhadala izimali zona lezo ezifanana labesilisa bathi bona niqembu labesifazane ngalilethi nzuzo eningi ukwedlula iqembu labesilisa.
Angiboni angazathi baqinisile, mbona zathi kulokuphosisa okuthize ngoba singakhangela akade beyikhuluma lasemaphepheni la ku-internet ukuthi kade kutholakala sibili izimali eziningi and i-sponsorship batholile esiningi, i-support bathole eningi. So imali ikhona and balilethe imali edlula eyamadoda, but ukuthi sesekuncindezelelwana khonapho njengazi bevele bephosisa, mbona zathi aselento eningi leyo sibili. Mbona zathi yikuncindezela abantu besifazana, kodwa kuyukuthi abafuthi besifazana benza into enhle, bathuthukisa ililizwe, balifaka endaweni lapha abantu besilisa akade bengeke babafaka khona. So ukuthi bababonge nje ngesibonge esifana nalesi amadoda sukubanzimela akumnandi. Kubuhlungu ukuthi sethi thina abafazi sisasemuva, akuri kabi lama-equal rights. Bahlala besithi equal rights, equal opportunities, akukho equal lokhu. Kubuhlungu kuhle kube le gephu enjalo ekhanyayo. Hhayi, akulunganga.
Phela abanye bathi nxa kuyukuthi kudlalwa inguqu yabesifazana abantu kababhadaleli ukungena enkundleni kuma-stadiums bebaningi njengalapho kudlala abesilisa. Wena ubona njani lapho beqeda ukudlala i-final yabo inkundla kade igcwele okungakanani?
Aha, mina ngokubona kwami nambona inkundla kade igcwele, bekugcwele phambi. So ukuthi bathi bafaza balethi abantu abaningi ababuya ebhoreni, angizwisisi ukuthi bakuthola ngaphi. Ngoba ngiyakhumbula sibukele kwakungaphefumuleki, ngokumnandi abantu babe minyeni so ukuthi bathi abafazi abala abalethi imali angizisisi ukuthi bona bebebukele ngathi kumbe ukuthi kade bekhangele kuphi akukhanyi sibili but abafazi balethile sibili imali balethile abantu besifazana sibili basupportile kakhulukazi basupportile sibili and siyababonga kakhulu.
Iparade le abayenzelweyo eManhattan uyibone njani?
Iparade lami bengiphakathi wayo leyo parade. Bekumnandi sibili uyazi usizo sibili ukuthi kumnandi ukuthi ukuba ngumfazi ukuba ukuthola i-recognition ukubona la ukuthi kulento yenzayo ikhanye futhi kube lokuphumelela kube lama-results kube mnandi sibili yazi abafazi babe lokubambana okuthize kuletha abafazi kwabahlanganisa so kube yinto enhle sibili hayi sibabonga labantu akade be-organizer kube ngumcimbi omnandi sibili kakhulu kube ngumcimbi omnandi okutshengisa ukuthi nxa abafazi bengangena ku-this level siyakwanisa ukuthi siqanse futhi singene futhi kwenye ilevel ephezulu.
Lo ke bekungunkosikazi Zoliwe Zulu isizalwane seZimbabwe esesihlala eNew York City ebisemcimbini wokwamukela abadlali beqembu elimela iMelika emdlalweni wenguqu ele US Women's Soccer Team elithole inkezo yamazwe omhlaba eye World Cup 2019. Ubunzima bomumo wezomnotho elizweni sokubamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakobalawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela besithi sebesenza bengela themba lela kusasa ngesimo esikhona elizweni okwamanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba amabhizimusi ambalwa anjengezitolo sePowercells, amabutcher, umkambo weFlea Market osedolobheni kanye lezinye izitolo kuvalile. Usomabhizimusi umnumzana John Mkandla osevale ezinye izitolo zakhe uthi ikusasa yebhizimusi kasakwazi ukuthi iminjani.
Ya, ngiyabona ukuthi into yenzakalayo lapha into enzima kakhulu ngoba anje yabona ukuthi nje akathi so kuyasomele ngivala amanye ama branch ami nje amanye asengavalile khonapho uTown Sensele le 1 ngoba bengakwazi ukuthi staff esibuya lesi ngisithenga ngeforex kodwa kumele ngithengise ngebond of which ukuthi ngikwanise ukuthola imali yokuyathatha staff ayikho so kuba into enzima kakhulu ngoba kathi sivela nzakwazi ukuthi ngikhangelelene so asazi ukuthi singawukhangelela into enjani. Ngekusasa yethu yebhizimusi nasakwazi ukuthi ibambelele ngaphi kumbe iyangaphi sesibonga ukuyenza kuphela konokho kukhona.
Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Nqobile Zikhali uthi yena okumenza aqhube kangcono yikuthi lokhe ethatha idola lemeli kangudlu.
Ama-customer ethu lokhe besalethe US dollar, lokhe besabhadala ngama-US dollar. So lokho kusenza sinjani? Siqhubeka lokhe si-operator gasi nceda sibili even though amapolisa benga sabe sithatha sesaba ukuthi ngamapolisa kodwa nxa kungasopolisa sibe layi kusenza sihambe siye restocker kuhle singazange sitrugle ngoba amanye ama-customer sibili lokhebela ama-use akula amanye ama-shop aya ama-official shops kodwa i-shop yethu sasavuma siyasithatha ngemuva yikho siphumele.
Ukuvalwa kwezitolo lokhu sekubangela ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Unkosikazi Nosizo Moyo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi umiswe umsebenzi ngoba sekuvalwe lapho asebenzela khona.
Bathi khona yeyiwa open for business kodwa thina khathesi sikhuluma nje simisiwe umsebenzi nabenisebenza kwenye ibusha ekhona lapho kobulawayo kodwa uthiwe khona khathesi sebezavala ethi branch. Khathesi ngikhuluma nje kule branch eyi-1 kuphela ephakathi e-town amanye lavaliwe simisiwe wathiwa bazasifonela ukuthi sizafonelwa nini asikwazi ukuthi abantwana badlena sikwazi sinje sikhona lapho.
Umnumzana Effort Ncube omele inhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi kunzima ukuthola inzuzo kusimo somnotho esikhona eZimbabwe.
akumangalisi ukuthi izidolo ziyaya zivala kumbe esingathi thina ngamankampani amanye aya evala amabhizinisi awo abantu bebuyela emakhaya bexothwa imisebenzi ngokuba isimo somnotho elizweni esimanga kahle sekunzima ukwenza inzuzo phakathi komkhonomi onje umnotho onje ngapho kufunakala ubhadale irenti ngapho kufunakala ubhadale ielectricity engekhoyo ngapho kufuna ubhadale amanzi angekhoyo ngakho ke sekunzima kakhulu akusavumi ukuthi amankampani ayelokhu ethuthuka eqhatha abantu kulokuba qhatha abantu abuyisela abantu ngekhaya kulokuba khule abe banzi ayavala kulokuba andise lokho esingathi izingatsha zawo ayavala kubonisa ubunzima obukhona phakathi kwe-economy yeZimbabwe.
Osomabhizimusi bahlaba omkhulu umkhosi bedonsa nzima ngomubo ongamanga kuhle kwezomnotho kweleZimbabwe. Ezinye izitolo sezivalile ezinye indawo zabo zokusebenzela ngoba kungasavumi. Lokhu sokwenze izisebenzi zibuyele emakhaya ngoba umsebenzi usuphelile. Konke lokhu kwenza impilo kaZulu ibe nzima ngamandla ngoba indleko zokuphila edolobheni ziziningi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sike sizwe imibono yabanye yabalaleli bethu abe Studio 7.
Alinjani balaleli nabasakazi be Studio 7, hayi siyabonga ukhipha imibono yethu. Mina awamumbono bakithi ngikhala kakhulu ngokuthi iZimbabwe vela ingaze zami thini angake kube lento elungayo ngendlela yokuthi kulabanye abadlayo abanye bengadli abasebenza bonke besebenza belweli lizwe leneli kodwa abanye bayadla abanye kabadli inyembezi zabo abana babangadliyo ziwela phezu kweZimbabwe izikhalazo zabo kuleza khamizi ezazisebenza zipheke azisenzani ziwatcha zithenga amakhamafala amakhombati ukuthi abantwana begqoke besilwa kathesi abakhangelwa ngitsho osisi bewatcha besenzani izinto eziningi engake zizikwanisa ukuziqamba. So banabana abantu babekwa ngaphi? I-youth sesingama-youth gijima siyofika emasotsheni sigijime siyele abanye bethu babulawa bebulawela ukuthi balandani ukuzobala amasotsha abasalayo kabadli lutho kodwa abanye bayadla banaba abahambayo besiya empini ngabe bathi bengena eZimbabwe abanye izakhamizi lazo ziphuma zisiya khona le mpini kwekuzaba lilizwe yini kwekungasuke kube lo muntu ngitsho oyeza lithatha ilizwe leZimbabwe ngoba ilizwe laba abantu bathi bebuya baphekelwa babengali babe le mbhobho yabo kuphela impuphu babengali abantu ababebaphekela babakhohlwa yini okuthi ungahambe uyozinyela sibili ubulala ibhalabhala ulidle wedwa abantwana bekukhangele labanye omama bakho labo baba bakho uthi ngoba ngohambile wazinyela hayi hayi lokho vela ayisinothi fair asiloqiniso lelo lenzakalayo ayisilo ngitsho ikukutshengisa ukuthi kulokunye nje okuncane okushoti ulwazi lokuthi kuvuze kulungiswe njani ngoba abadala abafileyo bekhala ukuthi iZimbabwe senze ngafa ngayidlelanga uzizamthulisa ngani hayi nami ngumageza.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseMpoweni. Bakithi endaweni yakithi sishota kakhulu ngemali yamabhondi. Incane kakhulu imali yamabhondi ngapha kithi. Siyacela ukuthi mhlawumbe uma ngabe uhulumende engasicabangela esizweni asiakhele indawo yokuthi sikwazi ukuthi sitshintshe kiyo imali kwamanye amazwe ngoba lapha abantu abaningi basebenza kule South Africa. so kuyabahlukumeza kakhulu ukuthi bayitshintsha imali yathola imali yaseZimbabwe. So siyacela ukuthi especially njengaseboda yakithi lapha eMatsiloji kufakwe something ukuthi nxaba futhi bengena laphana bakwazi ukuthi bahle batshintshe amabhanzi wabo ukwenzela ukuthi bathole imali yokusebenzisa ezweni. Siyabonga.
Linjani linjani bafowethu emazweni banjani abanye thinayi eZimbabwe. Njengenjayelo nje siqiniswa iluhlupho obunzima. Athuvuka nje ekuseni uthole ukuthi ya amagetsi kawakho sehambile, uthi empompini uthole ukuthi amanzi awaphumi. Ya kunzima esikhangelani lapha ekhaya. Asikwazi ukuthi kuzolunga kumbeni kuzohlala kunjalo. Esh shubile khona kakhulu kakhulu ukuthi ya uyaphelela ukuthi manje kuyaphilwa kuthiwe ngetaza hambe ekuseni ngabo 2:05 azobuya ngabo 10 ngabo 11 ntambama phinda avukele uhambe ekuseni njalo yabona. Amalanga amanzi selamalanga engekho la koBulawayo. Ibunzima nje konke bonke besibhekane laba ekhaya. Ya labe zepolitiki labo kabaqedakala ukuthi kuhamba kanjani, kulungiswa njani lezi ndaba. Akukhanyi vele ukuthi kule way forward or kanjani. So ya kunzima kakhulu kokuthi azithole ngelacebo lokuthi uzakusolve ukuthini lokho kwendaba kwakhona. So ya siyathembela kumdali kuphela ngoba iyo yodwa nje indlela kuphela singathembela kiyo, kodwa kokunye akukho esingakwenza. Ya singabantu nje abapheleleyo eZimbabwe, kuyabonakala nje ukuthi singabantu abapheleleyo. Kuyalahla kakhulu. Ngifana kakasela umhlanga lapha kobulawa iCloud.
Salibonani basakazi labalaleli, ngiyokhulumayo ngoRafael Ncube endaweni yaseplantu. Siyananzelela ukubana ihulumende yakithi lapha eZimbabwe ihulumende locubu kakhulu. Nxa sekubotshwa siphatha amandla ze-MDC ngenkulumo nje abayikhulumileyo akucacanga ukuthi inkulumo leyo itheka kuvele yini. Nxa ngi-understanda uJob Skala ukhulume ngokuthi abebandla lezane ibandla libusayo bancediswa ngamaZimbabwe wonke ukususa upresident okade ekhona uRobert Mugabe esihlalweni. Kodwa kanti-ke babengananzeleli ukuthi lokhuyana kwakuyi-internal affairs ye-ZANU-PF eyingadingi ukuthi alubana abantwana beZimbabwe baphatheka kikho konke lokhuyana okwenzakalayo. Kodwa namhlanje sokusiba licala khonokho sokubutshwana, sebebutshwa sebesiyamiswa emthethwandaba. Kusitshela kamhlophe nje ukuthi elizweni leli kakula freedom of speech, akula democracy, ama-human rights kawahlonitshwa. Abantu basezi behlukunyezwa kuphela bephathwa kubi. Kutho ukuthi kufanele ukuthi sibe izimumumu phela singasakhulumi lutho. Esikubonayo esikusolayo singasakukhulumi, singasatsho lutho nje nanxa kukhona okunye.
Ngabanye ke babalaleli bethu labo akade bekhuluma imibono yabo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umgcini sihlalo we-MDC uMnumzana Bethnico Bhebhe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphikisayo agoqela elakhe leZANU-PF yikudlala nje ngesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Sithi asidibaneni njalo ngeviki elizayo.